So we see card descend about VOA in the valley.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili.
Putin is the aggressor. Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethesele Russia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine.
Uhlangane nomunye ubaba okade egqoke isikipa seZanu-PF esilekhanda likamongameli emazweni angako. Kwaba lokungathintisani enkulumeni.
Kulomfanyana obotshwe izolo ozamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa nesitho somzimba esikhipha ingcekisa. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala sile mibhobho eyisishiyagalolunye kanye lamayunifomu amapolisa esingesinye sezigebengu esilwisane lamapolisa ngomvulo isizalwane seZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethese ele Russia ezinye njalo izijeziso zenotho ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Izijeziso lezi zenqabela amabhanga akwele Russia amahlanu amakhulu ukudlelana lamanye amabhanga omhlaba. Ezinye njalo ziqondiswe ukuziphatha amandla zakwele Russia. Kumbikwa wethu le kumabona kude izolo uBiden uthe izijeziso lezi zijonge ukulimaza umnotho wele Russia okungamalahle athi umongameli walelo lizwe uMnumzana Vladimir Putin uzokhele wona ekhanda ngokuqala impi lele Ukraine. Uthe njalo iMelika izavala ezinye inhlelo zayo zokuthengiselana leRussia.
Putin is the aggressor. Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences.
UPutin nguye umhlaseli. UPutin ukhethe impi. Ngokunjalo yena lelizwe lakhe sokumele bathole umvuzo. Namhlanje sengibethesa ezinye njalo izijeziso ezilukhuni.
And to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear.
Kahle ngicace. IMelika ayenzi lokhu iyodwa. Sibambene labangane bethu abagoqela amalunga European Union angu 27, France, Germany, Italy, Canada, labo United Kingdom. Sizayivimba iRussia ukuqhuba amabhizimusi ayo isebenzisa imali ezivalisa idola, iEuro kanye
leyen to be part of the global economy.
UBiden uthe uthembise umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi ele Melika lizancedisa ilizwe lakhe ngendingeko ezitshiyeneyo lanxa nje lingasoze lithumele amabutho.
America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are.
IMelika imelana lezikhwaka. Silwela inkululeko. Kahle ngiphinde isixwayiso engisethule ngeviki edluleyo. Nxa ele Russia lingahlasela amankampani ethu ku-internet, sizimisele ukuphindisela.
I spoke last night to President Zelensky of Ukraine, and I assured him that the United States, together with our allies and partners in Europe,
ngikhulume lo mongameli we Ukraine uMnumzana Zelensky izolo ngamthembisa ukuthi sizaqhubeka siba kubancedisa ngendingeko ezitshiyeneyo kulesi simo. Kusenjalo uhulumende weZimbabwe uthi izizalwane zakuleli ezikwele Ukraine ezizama ukuphuma kulelo lizwe kumele zitshayele isigodlo seZimbabwe kwele Germany ucingo kunombolo ezithi +49 302 3255 6760. Abe Zimbabwe abakwele Ukraine abathi bafuna ukusuka baqoqela abaqhuba izifundo kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga, sambuza ukuthi ubona izijeziso zeMelika ziwisa phansi na iRussia.
Ama-sanctions lawa abathi bewafake kuRussia abathi azayiwisa ithidaca kungenzeka angayiwisi. Ye azayihlukuluza kakhulu sibili ngoba amabhizimusi aweRussia amanye abesele mpande kubo Britain labo America kuthi ukuthi asezaba ngesilungu esingathi affected. Kodwa eqinisweni soza iwise ngokupheleleyo ngoba impi ye-Ukraine soza iqede. Ama-sanctions ayindlela yoku esingathi ngesilungu yokunegotiate.
Abanye bathi impi le izaphambanisa umkhonomi womhlaba jikelele. Ubona uphambanisa ngayiphi indlela?
Singakhangelisisa kabanzi iEurope yonke nje iyadependa kakhulu kugasi evela kwele Russia. Singalibali igas pipeline lana abayakhe eminyakeni edlule edlula eGermany laphana ingena kumainland Europe. Europe yonke iyadependa kugasi. Impi le lakho konke okwenzakalayo lama-sanctions lawa kuyabangela ukuthi igasi idule, oil konke lokhu kudule, ama-prices ezinto, intengo zezinto eziningi zizakhwela. Umkhonomo womhlaba singazi sithini okwenzakalayo ukuthi umkhonomo womhlaba uzaba affected. Usiba affected unjalo umkhonomo womhlaba singazi sithini. I-Russia ile sandla esikhulu esenzayo, ile sabelo esikhulu esisenzile entweni yonke le. Impi le ayisozi phele kodwa inkomo izobangela izinto eziningi ukuthi zenzeke, izinto ezizahlukuluza umhlaba wonke jikelele. Yikho sokusenzakala khona ngoba singakulibala ukuthi konke lokhu kwenzakala kunje kule China futhi eceleni lapha elobudlelwano obukhulu obuhle futhi neRussia. So siyakwazi ukuthi into yonke le izafaka abantu abaningi ukuthi babe involved. Yikho khona lapho kule ndaba khona.
Impi leMhlanga singabona iqhela yini kusiba impi yomhlaba yesithathu lokho esingathi Third World War?
Hayi, akusuze kufike kulelo zinga. Aluba kwenzakele lokhu iRussia ekhala ngakho ethi yona ayifuni ukuthi iAmerica lamanye amazwe aweNATO asebenzelane aze abe lesivumelwano leUkraine, iUkraine icine isihlulu hlangothi lweNATO. Aluba lokho kade kungenzeka iUkraine icine isihlangothi lweNATO bekuzaba khona ke esingathi iThird World War, ngoba umthetho weNATO uthi wona konke okwenzakalayo kuma member states aweNATO nxa ethe enye yazo yaba affected bayangenela bonke. Yikho ke lapho kade kuzaba khona impi enkulu kakhulu yomhlaba, but hayi kulokho okwenzakalayo angiboni kuzasifikisa kuleso sibanga.
UDokotela Brilliant Mhlanga ingcweti kwezombusazwe. Kulosakhulayo ozamiswa emthethwandaba kobulawayo namuhla ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngesitho somzimba esikhipha ingcekeza. Lumsolwa ngeke simbethe ngegama ngoba engumfanyana oleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa 17. Sixoxele qwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakeleyo ukuthi ujaha lo uhlangane lomunye ubaba okade egqoke isikipa seZANU PF esilekhanda likamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwababa lokungazwisisani enkulumweni. Bathe beqeda khonapho wasalahlangikhathi kuba balwane ugqoke isikipa se-ZANU-P F waphinda walanda ujahalwane utengesemlandi kumfanelwane wathi ukuthi hayi uyakwazi ukuthi mina vele yona esi sikipa osigqokileyo siyangenyanyisa esitsho isikipa se-ZANU-P F. Enze njalo lona wasuka wahamba emapolisini wafika wathi hayi ujaha ukhithize isitamba esabekayo ethethisa umongameli.
Manje icala khonapho ngelokuthi isikipa siyamnyanyisa kumbe ngelenhlamba le enye ekhulunywayo.
Uyotheswa le nhlamba ayilandulayo engathi ilokunzimanyana ukuthi ngathi bhasha ebantwini kodwa hayi kule nhlamba lo ohambe esiyaripota wafika wayikhuluma.
Ungaphi ujaha sikhuluma nje uvalelwe yini?
Ngenxa yokuthi le minyaka elesandla 18 bamreleasile in my custody kuzahamba laye emapoliseni sesisiya ecourt.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha lomfanyana wakobulawayo ozamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala silemibhobho eyisishiyagalolunye 9 kanye lamayunifomu amapholisa esingesinye sezigebengu ezilwisane labagcini bomthetho ngomvulo eRosettenville yisizalwane seZimbabwe. Lokhu kuvezwe ngusikomitshi wamapholisa eGauteng umnumzana Elias Mawela izolo. Uthe isigebengu lesi sibotshelwe elokitshini leThembisa. Lumsolwa uvikwa enguye owadubula ihelikopter yamapholisa njalo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ukubotshwa kwakhe kutsho ukuthi sebelitshumi lanye 11 asebebotshiwe abagoqela ezinye njalo isizalwane seZimbabwe kulandela ukulwisana kwabo lamapholisa ngomvulo ngemva kokuzama ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Amapolisa athi abulala izigebengu eziyisishiyagalombili 80 kulesi sehlakalo. Ikhansili yakobulawayo ithi omanjinela bayo basebenza gadalala ukulungisa imitshina edonsa amanzi esuka eTully Hill Reservoir ukuze iqede ukusilela kwamanzi endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela eWaterford laseQueen's Park. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wekomiti yenhlelo zamanzi kumasipala uKhansila Sikhululekile Moyo.
Ngesikhatshana lapha abaqedele khona amanzi sizaphinda siwavule masinyane abekhona. Ngakho kukhangeleke ukuthi izindawo lezi ezisemalokishini anjengabolokview saningi Riverside Waterford ezithola amanzi esuka kuthuli. Sikhangele izindawo zesigodini Majanhlupe ePartin Khumalo izindawo ezithola amanzi avela kuthuli Reservoir. Sikhangelele ukuthi umsebenzi ungaphila bayabuya bathule amanzi.
Sesikhangela phambili amanzi kodwa enele yini abantu abasoze bawavalelwe akhona emadamu.
Okwakhathesi akhona emadamu kodwa sikhangele ngokuthi sike sanika nombiko okhona ukuthi umzimba ani akatholanga amanzi ebesiwakhangelile ngendaba zokuthi sinanzelele ukuthi indlela ehambisa amanzi siya kumzumane bese kunabantu abagodekise umhlabathi ukuthi amanzi abengasayifika edamu. Ngakho idamu lethu alinamanzi amaningi. Sikhangele ukuthi ngokuya kwesikhathi nxa lingasazanga laba khona sizabuyela kubo-water resources. Ayisikho ukuthi sizavala, sabe sisenzela ukuthi sinike isikhathi ukuthi kusiyafika isikhathi izulu sibithola abantu belokhu bethola amanzi. Okwakhathesi amanzi asasekhona emadamu anelayo ukuthi abantu wonke umuntu sabewathola, kodwa umzingane akasangathola amanzi anelayo amaningi, asangaphakame kakhulu ngosuphulolo lukhona ukuthi besokulabantu abagugudekisayo, abakempayo, abamayinayo endleleni yomfula, okwenzeka ukuthi amanzi angayaneli, angabi khona abemaningi.
Ukansila Sikhululekile Moyo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumasipala wakoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu ithi izakhamizi ezinengi emathebeleland ikakhulu emadolobheni amancane zilokhu zisesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelwa umkhokeli walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Emadorobheni amancane lapha kule suppression yama voices yabantu ukuthi abakhuluma ngale ndaba. Thina uhlupho lwethu kakhulu nguhulumende lokuswelakala kwama resources, kodwa kungasuku ngaki siyangena eGwanda, siyangena ePlum, siyangena endaweni ezihlukeneyo emath north, emath south, sisiyakhulumisana labantu ngodaba lolo ukwenzela ukuthi abantu bakithi bethole ispace sokuthi ukuthi bafuna ukwenzakaleni nokuthi kuyini akwabehlelayo. Siza kuyangena konke lenkabazwe eGwelu laseqweqo ukwenzela ukuthi izakhamizi zikhulume zikhululekile. Kuyavumela ukuthi kusetshenzwe kuze kuyefika khona leso zibele, kuyefika eMtale leMasingo ukuze abantu bekwanise ukuthi bekhulume ngokwabehlelayo. Esesikwenzile ngokubhonjwa kwama hayi azaliselwa isikhathi singalunga kade sisalungisa ama resources.
Manje yena uhulumende selokhu wathi udaba lwegugurawundi lulungiswe inkokheli zomdabu, kukhona yini osekuke kwayenzakala kumbe ukukhulunywa ngalolu daba?
Osokwenzakele kubana uhulumende uyabizela izinkokheli zomdabu emahoteleni, uyakhuluma emaphepheni, kodwa akukho osokuyenziwe nabahlali ezabelweni. Akakaziniki lazo inkokheli zomdabu amandla kumbe imali yokuthi ziyesebenza lezakhamizi. Ukhuluma nje emaphepheni ebabizele emahoteleni mayesefuna ukwenza ipolitiki, kodwa ukuthi kuthiwe sokulungisa udaba lolana civil serious akukho okutshengisa sokusenzakala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulabantu abane abasebenzela ehofisini kamongameli welizwe ekade beqhuba inhlelo zikankosikazi Auxillia Mnangagwa ezokwaba ukudla abafele engozini yemota enyanga izolo. INewsday ithi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezigoqela odokotela sezikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ikroniko ivika ukuba izanusi zomkhathi zithi ukungani kwezulu lokutshisa okukhona kuzaqhubeka. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ninjani? Igama nguHappiness Ndlovu. Ngisebhinga. Sikhala ngezulu, izulu alikho, singazi ngapho kini.
Salibonani kuStudio 7. NguSibanda, ngikhuluma ngiselubhane. Thina ngapha elubhane bakithi sokuyiyelo yodwa sithi phambili CCC, phambili ngwachamisa. Isiqikelana lalaba abantu abafuna ukusiphambanisa laba omthokazi lezaphuleli. Cela njalo bakithi nxa sikhuluma lapha kuStudio 7 abanye babhizi lapha sikhuluma ngento eziqhakathile eziza kusasa yethu ezingasinike kusasa yethu. Abanye abuze umuntu ikakhulu lo muntu obingelela umuntu wasemalungu yambuze ethi ye embingelela inyanga yami ubani bani wathi wathi hayi bakithi.
Sawubonani wesithakazi kwa-Studio 7, sadibingelela ngenjabulo. Sabona iinkokheli zakithi zesiNdebele ma ziqalisa ukubambana, so ikhe sikufuna thina sesidiniwe wonke sitshilo iZANU-PF amanga sesidiniwe. Njengasoethi umuntu siyosapotha iZANU-PF uhlala kuliphi ilizwe, abantu bedubeka besenzenje mawuphele leveli iZANU-PF sokungakhuluma la ngayo esibili. Nje sifuna amaNdebele campaign savotele sesidiniwe amashoni wonke sitshila amanga thina sesidiniwe.
Salibonani, salibonani bonke mahlabezulu. Mina ibizo lami nguTamilika Ndlovu owePlumtree koKhame. Ngithanda ukugqugquzela kakhulu ukuthi wonke amayouth wonke ahambe oyoregister ukuvota. Ngigqugquzele njalo labantu abadala abangazange bavota bahambe becheck amabizo abo ukuthi akhona kuvoters roll baregiste. Ukuhlala ungaregistanga kusho ukuthi uyabuhambelana lokuthi uvumelana lokuthi izinto zonke zilungile elizweni.
Tungamili inkomo linjani lonke khona ngapho ku Studio 7. Izindaba nanzi siyazibisa kaliziphenduli phela sikhangele khonapho tisakaze ziyefika kibo abakhulu incwezi ngabe ngcono khathi sinango ukuthi abadi bafuna ukuhlasela uChamisa balisiyinye ipolitika kumbisana amapolitiki bafuna ukuvota nje kuvotelele umuntu ovotelele ipulastiki eyifunayo. Ngicela kona kumnangakwe kukhangele ukuthi sesizwile ukuthi bafuna ukuhlasela, so mangabe kusenzakala nale into ipha kumalo kuze nokuthi bafuna ukuhlasela ukufunekani akufuneki lokhu.
Salibonani balaleli ka-Studio 7 labasakazi. Hey, siyadana kuleli lizwe lakithi, leli lizwe lakithi eleZimbabwe ukuthi umuntu wesiNdebeleni ngendlela yezwe ekhuluma ngakhona lo wade ekhuluma uMntombazi ukuthi usasekhona oyisapotayo iphathi yabathakathi, abantu bezanu abathakathi, asibathuki asibayenzeli zingaki izidumbu eseziphansi lapha emhlabeni sikhona ezano. Nalaba abantu uthola bekhuluma besithi MDC kaChamisa, MDC kaChamisa, uChamisa ulithetheni ilizwe lobusenini, asidedeleni uChamisa sike sibulaleni lezano sibone ukuthi yena uChamisa uphatha njani noma izandla zikaChamisa zilagazi.
Isandla zikamnanga gcwele igazi. Salubonani Studio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi oniwenzayo. Angingakuhlala kunjalo. Mina ngithanda ukukhulumela nje kancane ukuthi abantu bakithi esintinsa kithi nje abakamthakazi bonke nje nibahlanganisa noma singaze sithi senza ipolitiki yokuthi sifuna usiqhuphane sibe sodwa, hhayi yabe kufana lokuthi silobe sisebenza into eyisenzwa ngomgabe. Phela ukuhlukanisa abantu kwaqala ngomgabe lokwehlukanisa amaNdebele namaShona, so thina uma sifuna silungiseni into leyi cace asiqale sikhipheni leyo ngqondo leyo, siqale sihlanganeni lalabo abafuna ukulungisa ilizwe lelo sifake i-CCC.
Salibonani ku-Studio 7, linjani lonke basakazi abalaleli labantu beZimbabwe lonke. Hayi, siyazizwa indaba mina ngiyami indlela into abengiyifisa nje lapha eZimbabwe, kade ngifisa lokho ukuthi abantu laba bayahlangana la macembu aphikisayo la ahlangana abe yimbumba avote ahlangene, ngoba iZANU-PF ukuze bayibambe kumele bavote bahlangene. Njalo ilizwe leZimbabwe asuze lafa lavuka lungokusabusizane.
Salibona abasakazi be-Studio 7, ngokuzalwa ngizala eTsholotsho. Bengithanda ukubonisa kumaqembu aphikisayo ukuthi amaqembu aphikisayo siyawacela siyawathanda mpela amaqembu aphikisayo, but sicela bekhe bekhulumisane bengamaqembu aphikisayo bebambisane ma kuyiwe ebukhethweni behambe behlangene ukwenzela ukuthi kuliwe lweZANU-PF. But ma bele kube sibangamaqembu omunye layo laphana uyenze lakhe, omunye layo laphana uyenze lakhe, iZANU-PF kuyinika amandla kakhulu ikiza hlala sonke isikhathi sembusweni. Amaqembu aphikisayo ake zama ukuthi bekhe behlangane.
Linjani ku-Studio 7, ngumntunga oseTsholotsho. Bengithanda ukuthi ngike ngincedise lapha omama angazi ukuthi kati wayi bengani bayihluleka kwesinye isikhathi ukukhuluma izinto ezilomkantsho emsakazweni abaningi bakhona, particularly ngiyamseka umama lo othi Oh mama bamele bayincitshe abantwana ukudla bayincitshe labo babo cansi kuthi ukuthi nxa bencitshe ubabo babucansi bencitshe labantwana ukudla lokho uzama ukuthi usitshengise ukuthi thina obaba ingqondo zethu ziyalingana labantwana kanti kungani engakhulumi ngabo mama abangarejisti ukuthi bona benziweni khona nxa usenza njalo kubaba ekuthethe lapha ekhaya ngokuthathwa nguye uzamtshayela umthetho anti uzabuye ethi ukhombile khona apha emaphathini ona lawo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleNigeria selithumela indizamtshina ukuyathatha isizalwane salo kwele-Ukraine lapho ozokuqhamuke khona impi. I-Reuters ithi eleSudan selikhulule abantu abedlula ikhulu ababotshwe kumaviki asanda kwedlula ngemva kokutshengisela besola ukugenqulwa kukahulumende libutho. Siziphethe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele iFIFA isixothele eZimbabwe leKenya isithi ohulumende balawa amazwe bephule imithetho yayo ngokungenela kwezenguqu. Isinqumo lesi saziswe ngumkhokheli weFIFA uGianni Infantino izolo. Isijeziso seZimbabwe silandela ukuxotshwa kweziphathamandla zeFIFA iKhomishini kahulumende iSports and Recreation Commission. Lokhu kutsho ukuthi amaqembu enguqu eZimbabwe kasavunyelwa ukuphatheka kumincintiswano yeFIFA. Sixoxele encwadi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Lapha iFIFA ilandele imithetho yayo. Imithetho yayo ayivumeli ukubana uhulumende angenele emdlalweni wenguqu. Ngakho ke uma uhulumende sethe wangenela, iFIFA iyanika uhulumende ithuba lokubana axoxisane lenhlanganiso yeZifa ukuze ukuhanjiswa komdlalo wenguqu ubuyele njalo ube kuZifa.
Ukuze iZimbabwe yamukelwe njalo yiFIFA njengelunga sokumele yenzeni?
Okwakhathesi sokusitsho ukubana sokumele inhlanganiso ye-SRC ibisele amandla kulabo ababevele bekhona esihlalweni senhlanganiso yeZifa. Yikho ukubana ke iFIFA isivumele njalo ukubana sibuyele sibe ngabantwana bayo. Okuyandisa ukwenzakala njengalokho esesike sakubona kwamanye amazwe, labo ke ababe bexotshe inhlanganiso ye-FA lapho ukuthi iZifa bayathatha ithuba lona leli ukuthi belungise lokhu ababone ngathi akuqondanga emdlalweni wezenguqu. Kodwa bekulungise bekhulumisana labona labo ababaxothileyo. Uma sebekhulumisane labo kuyaba lokulobela ke iFIFA ukubana hayi sesisokulalokhu sesilungise lokhu lalokhu. Labana laba kade bexothiwe bevuma. Kodwa as long as laba kade bexothiwe uma bengavumi kuyabe kusitsho ukubana iZimbabwe iyabe ilokhu isasuspendiwe.
Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethese eleRussia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo eleUkraine. Kulomfanyana obotshwe izolo ozamiswa enkantolo kobulawayo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngesitho somzimba esikhipha ingcekeza. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala sile mibhobho eyisishiyagalolunye kanye lama yunifomu amapolisa. Esinesinye sezigebengu ezilwisane lamapolisa ngomvulo isizalwane seZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na yimi uNtungameli Nkomo.